Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ngolwesithathu mhlaka 18 kumpandula 2023. Igama nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umtshutshisi omkhulu wakhangelile amaphepha wasebona ukuthi avukho ubufakazi obutholakala kukante maunga kulokho aselwa kikho.
Umeli weSunningdale edale lephalamende njalo elilunga leTriple C, uNkosazana Maureen Kademaunga, ukhululwe namuhla ngemva kokuba abatshutshisi becite icala alibotshelwe izolo elokuzama ukubulala ilunga leZANU-PF.
Lebizo okuthiwa nguStanford Dala Pole World Vote. Sizokuba lebizo okuthiwa nguMphathiswa Ncube Pole 19 Vote.
Umnumzana Mphathiswa Ncube owebandla leZANU-PF ongukhansila kaWard 18 eGwanda South usekhethwe ukuba ngumgcinisihlalo weGwanda Rural District Council. Abakhokheli bezomvikela bathi kula masotsha lamapolisa asisebenzisa izidakamizwa lotshwala obubizwa ngokuthi intshenku. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli weSunningdale edale lephalamende njalo elilunga lebandla eliphikisayo eleTriple C, uNkosazana Maureen Kademaunga ukhululwe namuhla ngemva kokuba abatshutshisi becite icala alibotshelwe izolo elokuzama ukubulala ilunga leZANU-PF ayencintisana lalo kukhetho olusanda kwedlula. UMavis Gama usipha lolu daba.
Igqwetha likaNkosazana Kademaunga, uMnumzana Harrison Nkomo, utshele iStudio 7 ukuthi umtshutshisi weHarare uhlole amaphepha omsolwa wathola ukuthi akula bufakazi bokuthi wadala icala.
We have been here since morning and the prosecutor general has looked at the papers.
Besilapha kusukela ekuseni njalo umtshutshisi omkhulu wakhangelile amaphepha wasebona ukuthi avukho ubufakazi obutholakala kukante maunga kulokho asolwa kikho. Ngaleso sizathu ke usekhululiwe.
Ekhuluma lentatheli zindaba ngemva kokukhululwa kwakhe, uKade Maunga olilunga leCitizens Coalition for Change uthe kuyamangalisa ukubotshwa kwakhe izolo lamanye amalunga eTriple C amabili, uKansela Clade Mashojera lomnumzana Dawudi Jusab abetheswa icala elifanayo.
It's that moment when our system has been exposed to its inefficiencies that such charges.
Ileso sikhathi lapho inhlelo zethu ziye zalulazwa ngenxa yokungasebenzi kahle kwazo, ukuthi amacala anje afakwa emuntwini kungekho ubufakazi obuhlanganisa lowo muntu lalelo cala loba indawo elidalelwe khona.
Abathathu laba abamangalelwe emapholiseni kulandela ubudlwangudlwangu obenzakala ngosuku lokhetho eSunningdale, lapho okulabantu okuthiwa bazama ukubulala owayencintisa kuleyo ndawo emele ibandla leZANU-PF. Amapholisa athi bazama ukutshisa imota eyayisetshenziswa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Ibandla leTriple C liyakusola kakhulu ukubotshwa kwamalunga alo. Isikhulumeli sebandla leli uMnumzana Promise Mkhwananzi uthi balethemba lokuthi inhlanganiso yeSADC izaphathisa abantu beZimbabwe ukuze kuqhutshwe ukhetho kakutsha. Uthi lokhu kuzakwenza ukuba ilizwe libe lamapholisa asebenzela abantu, hatshi uhulumende njengalokho okwenzakala manje.
Njengebandla siyakuthokoza kakhulu lokho okwenzakaleyo, sikuliphutha kakhulu eliyandisayo elizweni leZimbabwe.
UMnumzana Mlungisi Moyo olilunga leZANU-PF Central Committee uthi ibandla lakhe lilandela imithetho yelizwe, ngakho-ke ababotshwayo ngabacatshangelwa ukuba balamacala.
iZANU-PF yiparty engafuni i-violence and i-message leyi umongameli i-message akade ikhuluma nolanguba uwapha marali.
Inhlanganiso eziningi ezizimeleyo ziyakusola okwenzakale eZimbabwe zisithi abaphikisayo babotshwa mahlayana ngenxa yempumela yokhetho kwezinye izigaba engathakazelelwa ngababusayo. Unkosazana Patience Sibanda okunhlanganiso ecubungula ezombusazwe eZimbabwe Democracy Institute uthi akulunganga okwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa.
Ngoba nxa ungathi uyananzelela ukuthi kathesi ikakhulu laba abangabe bengena kwezombusazwe uyananzelela ukuthi bahlukunyezwa njalo abahlonitshwa, bayatshaywa, bayabulawa abanye.
Ngesikhathi kulotshwa lolu daba bekukhangelelwe ukuba ukhansila Mashojera uzamiswa phambi kukamantshi eHarare lamhla. UJoseph usecele ukuba akhululwe ngesibambiso sebheyili. EleZimbabwe lisanda ukuqhuba ukhetho olulempumela ephikiswa libandla le-CCC elithi kwaba lokuqilibezela inhlanganiso ezigoqela eSADC, African Union le-European Union lazo zethula imibiko ethi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Umnumzana Mphathiswa Ncube owebandla leZANU-PF ongukansila kaWard 18 eGwanda South usekhethwe ukuba ngumgcinisihlalo weGwanda Rural District Council esabelweni seMathebeleland South. Ukhetho lolu lwenziwe kulandelwa iziqondiso zemithetho yamadolobho lezabelo. UAlbert Ncube uyalandisa.
Impumela yokhetho lolo luqhutshwe namhla yethulwe ngumnumzana Thulani Moyo obemele usikomiti wesigaba seGwanda.
Silebizo okuthiwa nguStanford Dala Pole 12 votes. Sizokuba lebizo okuthiwa nguMphathiswa Ncube Pole 19 votes. Accordingly, uMphathiswa Ncube nguye oba ngucouncil chairperson eGwanda Rural District Council.
Ongcube uthi bazosebenza ndawone bengamakhansila ukuze bathuthukise impilo yabahlali bemaphandleni.
Siyasilela kwezinye izinto engiyabe ngizibona ukuthi khona, isikakhulu ku-development. Yikho lapha engikhangelele kakhulu ma sithuthukisa izindawo zethu, imigwaqo, indawo amagetsi, i-network. Sisasalele nje emuva, so ngincedisana le-admin leGwanda nje yonke. Ngibona ngathi into le izasihambela kahle.
Ixoxa njalo lo mnumzana Stanford Nkala ukhansela ka-Ward 1 eGwanda North obengithisana lo Ncube.
Izikhathi eziningi nxa kusenziwa ukhetho lwama-chairpersons ibandla eliyabe lile nani labantu abaningi yile lithola uku-chairperson, akwandanga ukuthi bakhangele i-capacity yomuntu lokunye. Okunye sokwasiphambanisa futhi ukuthi bekule quota system yabomama, i-women's quota, ibandla lethu lehlulekile ukuthi lihambise amabizo alabo bantu okutsho ukuthi abezanupief bangene beyanopost bongisebenza.
Ukhansila kaWard 10 umnumzana Malinkosi Moyo ukhetho ukuba ngumsekeli kaNcube osakhula ukhansila Linda Moyo oleminyaka kuzalwe ngamathumi amabili lambili 22 okhethwe phansi kwe-women's quota uthi kuyabajabulisa njengabatsha ukuthi labo sebephethe intambo zombuso.
Isikhathi esiningi ngiyathola ukuthi omama abenelisi ukuthola izikhundla ku-politics ngenxa yokuthi obaba abaningi babe bele ama-resources kakhulu kulathi. So ithuba leli lithuba elihle kakhulu kithi. Siyabonga kakhulu ukuthi lathi njengabomama lisifakile.
IGwanda Rural District Council ilamakhansila angamathumi amathathu lane 31 njalo abangamathumi amabili lane 24 ngabavotelwayo kude abayisikhombisa bangene nge-women's quota. Kusenjalo ummeli wedale lephalamende eGwanda North umnumzana Desire Nkala webandla le-CCC labanye abathathu akade besethezwa umlando wokudabula amagwaliba kamongameli Emmerson Mnangagwa ukukhankasela ukhetho mhlazinhlanu kunangedluleyo batholakale bengelacala namuhla. Umantshi uCharity Maphosa esethula isinqumo sakhe uthe akula bufakazi obukhomba ukuthi abane laba badala leli cala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
لا lanxa amapolisa elomlando wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa osokugcile impande eZimbabwe. Amanye alawa mapolisa kanye lamasotsha avikwa esesebenzisa lezi zidakamizwa ngobunengi. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba.
Lokhu kuphume emhlanganweni wengcwethi zezempilakahle kunhlangothi zikahulumende ezehlukeneyo osungulwe ngomvulo eVictoria Falls wagcitshwa namuhla. Umhlangano lo ubungokuxoxisana lokucebisana ngodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa osokubhahle eZimbabwe yonke jikelele ikakhulu kwabasakhulayo. Lanxa kungelamanani abambekayo aveziweyo ngamapolisa lamasotsha asebenzisa izidakamizwa, omkhulu wemanyame eBase Hospital uDokotela Jones Mombeyarara ukhuthaze inhlangothi zikahulumende ukuthi zithathele amanyathela abezomvikela laba abasebenzisa okudakayo esithi sebesehlisa izinga lokuqhutshwa komsebenzi. Umhlangano lo utshelwe njalo ukuthi emajele sokugcwele abantu ababulawa ngumkhuhlane wengqondo ngenxa yezidakamizwa kanye lokuthi intsha esukela kuminyaka elithumi lanhlanu 15 kusiya kwabangamathumi amathathu lanhlanu 35 yiyo ephatheka kakhulu kulolu daba osokudale ukuthi inani labagula umkhuhlane hlane wengqondo likhuphuke ezibhedlela. Esipha umzekeliso wezibotshwa ezisechikurubi maximum prison eHarare, umqondisi omkhulu wezempilakahle kulijele umnumzana Evidence Gakha uthi sebedlula amakhulu amahlanu abalaliswe kulindawo okulenani athe seliqonge kakhulu.
What is happening out there is believing that brothers and sisters were abusing themselves. They become tired of them.
Owenzakala endaweni lezi ukuthi siphila labo dadewethu labafowethu asebaphambazeka ingqondo. Imuli zathi zikubona sekunjalo zadinwa zabaletha kithi ngesikhathi lathi singelanzuzo eneleyo. Sikhuluma kanje iChikurubi iphele abedlula 500, yona ifuze ingedluli inani le 150. Asambeni phandle siyekhankasela ukwehlisa lokho.
Amazwi kaGakha agcizelelwe ngobona ngezemajele esigabeni seChinoyi unkosikazi Dendai Mushariwa, yena othe udlakela solubhahlile emajele ngenxa yabagula umkhuhlane wengqondo.
There will be violence to other inmates and they won't be having appetite to take food, so they end up having pellagra or scurvy.
Baba nodlakela kakhulu kwezinye izibotshwa njalo lokudla bayala okugcina kudala ukuthi bebe leminye imikhuhlane kanye lokuzaqa kwemizimba.
Ekhuluma emhlanganweni munye obona ngezempilakahle kukhansili yeVictoria Falls umnumzana Michael Ncube uthe kulophenyo oluveza ukuba izidakamizwa sezigxilile kuleli dolobho.
Almost in like in every 40 houses esitaradini. Esilezindlezi ngu-40 kungaphose kube labantu ababizwa ngathiwa ama-addicts, laba abasebengasakwanisi ukuphila ngaphandle kwezidakamizwa to abantu in that street. And njalo siye sananzelela ukuthi maningi nje ama-drugs asetshenziswayo ahlanganisomba nje o-Christmas, ama-drugs la amanye asekhona la abantu abakuzihlanganisela ukuthi ngokwesibonelo i-orange crush naleyana beyihlanganise labo serevita.
Obemele amapholisa usuprintendent Ed Morunganga uthi izidakamizwa ezisetshenziswa kakhulu zigoqela onjengu, imbanje, i-crystal meth kanye lomuthi wokukhwehlela.
Now we go into the sector to start with that. So many issues. This energy, pressure, prostate, and weight-related pressure.
Lokhu kubangelwa yizinto zemdenini, ukudideka kwengqondo, ukuyengwa, kanye lokuzikholisisa ecansini, kanye lokungaphatheki emsebenzini.
Ukuze kwehliswe udubo lolu, ingcitshi lezi zihlomisane ngendlela ezehlukeneyo ezingathathwa, nango njalo Uncube.
Kulesidinga ukuthi sibe lama rehab centers abakhona khonapha eVictoria Falls, ngoba nxa sikhangela i-cost ye-rehabilitation is very high. Ngokwesibonelo nxa abakuchoyo bathi phose i-cost yakhona per month kungakhosta from $450 to $800. Ilokho so sesingakhangela futhi abantu banabo abasebenzisa ama-drugs kuhlanganisa lalabo bavela emizini epoor.
Amapholisa athi kusukela ngenyanga kaNhlolanja kusiyabamba uMabasa abophe abantu abedlula inkulungwane eziyizinkulungwane 6156 abathengisa izidakamizwa lezi njalo babutha inani lamadola akuleli eledlula izigidi zenkulungwane ezine 438 million. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Isigodlo sikamongameli Joe Biden weMelika sithi yikudlala nje ipolitiki inyathelo eselithethwe ngumlawuli wedale lePhalamende eleHouse of Representatives elokuvulela uBiden uphenyo i-impeachment ngesiNgisi phezu kwamacala enkohlakalo aphathelane lamabhizimusi endodana yakhe uHunter awetheswa ngabebandla eliphikisayo elama-Republicans. Umlawuli weHouse of Representatives umnumzana Kevin McCarthy wazise izolo ukuthi leli dale lona elilawulwa ngama-Republicans lizaphenya kabanzi ukuba uBiden waphatheka kumisebenzi yenkohlakalo waphatheka yini kumisebenzi yenkohlakalo lokuthi waqamba amanga na ngokwala ukuthi waphatheka kumihlangano yamabhizimusi endodana yakhe. Kodwa isikhulumeli seWhite House umnumzana Ian Sams eloba enkundleni ye-X eyayisaziwa ngokuthi yiTwitter uthe ama-Republicans adlala ipolitiki ngokuvulela uBiden amacala angekhoyo ngoba so kulesikhathi iPhalamende yacubungula lolu daba kodwa yathola uBiden emsulwa. Oke waba ngumongameli weMelika phambilini kukaBiden umnumzana Donald Trump laye wake wathonisiswa ngamacala iPhalamende kodwa watholakala emsulwa ngemva kokuvikelwa ngabebandla lakhe elama-Republicans. Wokuhlaziya udaba lukaBiden isixoxelo lwela amalungelo oluntu njalo elandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tifa Dube.
Esifisa ukuthi sikubone noma ngathi uZulu wonke afisa ukuthi akubone ukuthi akube lobufakazi obusegcekeni obutshengisela sobala ukuthi umnumzana laphana uJoe Biden waba mhlambe lokhu waba lokuthi indiva izinto ezimbi ezebusiness lomntana ke esenzakala noma ngathi iprotection ayenzayo ekuthenini ukuthi umntana ke angabi prosecuted izinto ezimbi ayezenza kubusiness. Nxa bengaletha lobo bufakazi kuyabe ukuthi kuqondile ukuthi baqhubeke phambili nge-impeachment. Ngoba nxa ukuthi umuntu nxa engena e-ofisini lokuyakhokhela abantu babunkomo kufanele ukuthi ayikhokhela elandela isimiso esikhona ku-constitution kodwa engagcini esebenzisa izimiso zokuthi ama-personalities akanjani. Ngoba kwakuqakathekile ukuthi atshengisele ubukhokheli bakhe ubuholi bakhe obuqotho nxa ukuthi umntana ke esenza izinto ezingekho endleleni eziqondileyo wayefanele ukuthi kube nguye oqala otshengisela ukuthi yena inkohlakalo akasebenzi.
UTrump laye sabona evulelwa amacala lidale lePhalamende likhokhelwa ngamaDemocrats. Osokusenziwa ngamaRepublicans lokhu singathi yikuphindisela yini njengokutsho kwabanye kumbe kulecala elikhona.
Impica badala lekhona babunkomo njengoba sazi ukuthi kwezopolitiki kuba kukhona okuningi okuthizwenzakalayo kodwa esingakuboni ngelihlo lenyama kodwa esikubona ngelihlo lengqondo. Lokhu esikubona indlela ama-Republicans ahlongoza ngayo impeachment lay kubonisa sengathi kukhona okungazanga kwabajabulisa ngesikhathi impeachment eyenziwayo laphana kumnumzana uDonald Trump. Ngoba nxa sithi siyakhangela yibo kakhulu abayiphushayo kathesi impeachment leyi ngoba ama-Democrats balutshwana abatshengisela ukuthi bahambisana le-impeachment leyi. Kungenzakala ukuthi kungabe kuwukuthi lapha sekuyikukweyisa lokhu okwenzakalayo lo owayebaphethe ngaleso sikhathi umnumzana uDonald Trump ongumuntu osabekwela amacala lakathesi. Kungabe kuwukuthi zindlela ezinye asebezama ukuthi labo babuyisele okubuhlungu lobo abakuzwayo ngaleso sikhathi. Ngoba asingakhohlwa ukuthi uDonald Trump njengoba kathesi ehlongozela ukuthi abuyele njalo abe ngumongameli baningi abamlandelayo ingakho baningi lokho bamvotela ukuthi abuyele kulesana isikhundla. Yiko okwenza ukuthi baqhubeke bephusha i-agenda yakhe eka Donald Trump ukuthi babuyisele induku labezavela khona.
Umnumzana Tifa Tuve ulwela amalungelo oluntu futhi ulandela ezombusazwe zeMelika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Thamsanqa Mpofu okunkampani yabatsha abonga asebekhulile kwele Bhilithane eYorkshire and Humber Health Alliance West. Nangu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Abantu benza kanje. Now we send i-link and abantu ba-apply through that link. Then we pick the name from abantu nawe bese send ama applications. Then from there we invite them for ama interviews. Then we go through process yonke. Mase sibone ukuthi umuntu wangkhona uyaqualify ukuthi abuyezosebenza lapha. Kodwa khona lapho futhi kunefe sokunanzelela ukuthi abantu bakithi abalala iqiniso. Siyavumelana, umtshele imithetho efunekayo lapha, umtshele ama-requirements afunekayo ngapha. Avume nesekhaya akho lakho ngoba mase befika ngapho uthole ukuthi abalakho. Ngoba kwezinto ezinje kube le certificate of nursing leyo, kube le certificate of attachment sokuthi ukuba involved kucare, uyakwazi ukuthi ukhuluma ngani ngoba ukwenzile kule nto ezinikezinye vote like hosting, uyakwazi ukuhosta what kuso siba ne-license driver lapho sine problem kakhulu khona lapho kuma-driving license khonana ngoba lo msebenzi wethu ngapha ufuna umuntu otshayelayo. Yokuthola abantu abaningi bekhala mase befika lapha abadrayive and ngolo msebenzi wethu awufuna umuntu ohamba ngenyawo. So abantu bagcina benikeza abantu abanama-license umsebenzi, uthola ukuthi abahamba ngezinyawo abasathola ama-shift. Yikubo wabona sibekhala ezikhathini ezinye ukuthi ha mina nginama-shift mina kunje abalikhuluma iqiniso ngoba uma esuka ngale khaya uyabe thola i-license. Uma esefika lapha akwazi khona lokudrayiva. Then thina sesenza kanjani? So mina ngivuke mina ekuseni ngiyethola ngidrayive umuntu ngale emsebenzini yena esenza imali. Kanti mina kumele ngibe khona ngenza umsebenzi omunye la. But sizibona sesibhizi sesidrayiva nala bantu esiyabe sikhulume labo kahle besuke ekhaya ukuthi uyadrayiva kanti ngiyadrayiva. Kanti umuntu kadrayiva. Yinto engesilayo.
So manje-ke nxa sokunjalo kugcina kuhamba njani? Kuna vuyele ekhaya kumbe sokuthini?
Ah, kunjalo belapha akulanto esingayenza. Siyazama ngazo zonke indlela ukuthi sibanike lokho zeni advice ngoba na bazama ukuthi ba drive. Then sithe ba all means ukuthi sibancedise ukuthi basebenze ngoba ngeke sakile bahlale phansi singasebenzi. Ngoba umthetho wegovernment uthi wona mase qalile selapha whether usebenzini kumbe ngasebenzanga mina semholisi 40 hours kukhona ku contract khona lokho. So siyazama ba all means simfake maybe umuntu benza amadouble lo muntu osebenzayo o-driver. Then uthole ukubana lo muntu osabe sesifake njalo ne-driver lo omunye angadrayiva kufika kube yinkinga futhi kuye ngoba uyabe sesiba late lapho amele ayenza khona ama-service calls akhe ngenxa yokuthi usedrive umuntu ongadrayivi. So kuya ngikhona kahle kahle isikhathi sezima ikhona lapho ekudriveni
akulazama ukuthi
akulabahlale babe nama-hours.
Ye, siyawuza kakhulu. Akulabanye ababalekayo kumbe umuntu ecine edinga asylum and...
Well, thina besingakabi layo i-situation enjengana leyo. Abantu bebesithi ma sebefuna ukuzihambela bakhulume baswitche bahambe. Besingakabi layo umuntu ositshiya njeathiwa sihambele umba ahambe ayidinga ukufuna ku-asylum leyo kwamanje.
Emapetroleni khonapho-ke abantu bakuxhuma njani?
Okwamanje ngendlela esisebenza ngakhona angithandi ukuthwalisa nzima abantu bakithi. Angithandi ukuthatha abantu bakithi babuye la athi mase sikala bathole ukuthi angilamsebenzi. Ipholile amathenda akhona manje ukuthi umsebenzi uyavulakala. Sizazofaka advertise, send ama-links abantu ba-apply. But okwamanje sisathatha local ngoba silakho ukuthatha local abantu abafishane, abantu ababuya ngama-student abafuna ukusebenza things like that. Esikhethe recently nje a few people ukuthi babuye bazosebenza ngoba si-avoida ukuthi sithatha abantu ekhaya babuyela basuke bahlupheka ngoba ungakhangele umuma okhona ebantwini abaningi, abanye basishiye abantwana, omunye wabuya nonkosikazi wakhe omkakhe things like that. Basuke lapho basishiyela ama-hours ngapho balama-rent to pay, bahlale ezindlini kumele babhadale ama-rent alase ngapho e-UK ama-rent angifuna phezulu kakhulu. Ngale khaya kumele babhadalele abantwana ama-school fees. So bazakwenelisa kanjani khona lokho umuntu engela ama-hours lapha ukuthi abhadale i-rent? Kumele athumele imali ekhaya. So we don't just tell abantu amanga ukuthi hey wozani besiyathatha what the sake of just grabbing money from people. No, we don't want that.
umnumzana Thamsanqa Mpofu ukuhlanganiso eqhatha abonga asebekhulile kwelebhilithane eYorkshire and Humber Health Alliance West obexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eseBradford khonale kwelebhilithane. Unkosikazi Phindile Gosha owenhlanganiso ye-Startup Greenhouse Academy uthi uhlose ukuguqula impilo yabasakhulayo labesifazana abasemaphandleni ngokubafundisa amabhizimusi kanye lokubaxhumanisa le mikambo yokuthengisela impahla yabo. Unkosikazi Gosha uqhuba njalo inhlelo zokuphathisa abantwana besikolo abaku-Grade 7 kusiya kuzifundo zesigaba sika Form 6. Nangu exoxa lo Taboka Ncube weStudio 7.
Si-Startup Greenhouse Academy sisebenzisana labantu abatsha, labantu abangomama, ikakhulukazi abasemakhaya, sibafundisa lokubonisana ukuthi amabhizinisi bengawaqala njani, lokuthi yini abangakwenza ukuthi amabhizinisi lawo akhule kusukela kuregister i-business lokuthi umuntu into yabe ezithengisa kumbe yabe kuyenza kuyazakale njalo kuthengeke ebantwini.
Bona abantwana abaningi abavela eMathebeleland beyibo ababaleka besiyasebenza eSouth Africa, abanye besasesikolo, abanye besasebancane. Udubo lolu ubona ngani lungancedwa yini yiproject yakho?
Abantwana abaningi abayekela isikolo, abaningi besiyadinga imisebenzi eSouth Africa, sibona engathi iprogramu yethu le career coaching and career mapping ingabancedisa ngoba luhlelo olusebenza labantwana abaku-grade 7 o-form 4 lama-3rd year ase-university. Sebesibancedisa nge-career advice, so i-career coaching yesebesibancedisa ngayo ukuthi ekufundeni kwabo bezizwe belomfutho ukuthi kule misebenzi eminingi abangayiyenza njalo kuningi abangakufundela noma kuyabe kungekho lapha eZimbabwe kodwa nje globally kulama opportunity amaningi abangawafundela lokuwayenza. So iprogram lesikhangelele ukuthi ingancedisa ikakhulukazi abancane abasesikolo abasuka belahle ithemba ngokubona ukuthi maybe yebo kungela msebenzi ekhona kodwa sithi imisebenzi yabe ikhona noma ingekho lapha eZimbabwe.
Lo ngunkosikazi Phindile Gosha, umqondisi wenhlanganiso ye-Startup Greenhouse Academy, obekhuluma ecingweni loTaboka Ncube weStudio 7. Kuhlelo Live Talk Diaspora Forum namuhla sixoxa ngodaba lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ikakhulu kwele South Africa. Sizigqibeke ngebezihamba phambili. Umeli weSunningdale edale lePhalamende njalo elilunga leTRC unkosazana Maureen Kademaunga ukhulule namuhla ngemva kokuba abatshutshisi bechithe icala alibotshelwe izolo elokuzama ukubulala ilunga leZANU-PF ngemva kokuswelakala kobufakazi. Abakhokheli bezomvikela bathi kulamasosha lamapholisa asebenzisa izidakamizwa lokunatha utshwala obubizwa ngokuthi intshenku. Kwanele Mthwakazi, likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Ndafupatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.